thina sesingena etown ekuseni sathola ukuthi khona ha amapolisa abahambisa abantu ezindlini bengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilangaphi bangekho emoteni bahle balibisele bathi buyelanini so abantu kade bezidingela iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe so abantu bagcine sebuthana laphayana enasinge-market square lapha basebeqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiya e-African square ukufika bafikile sibili but bagcine sebesi-rounders phakathi kwaphana bathela ama-tegas phakathi so sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitele ngoba zesiimota zethu ongathi ugatshana ngoba zesezonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle abanye basivimbelela abanye besitela langapha abanye besitela ngapha abanye besikwa befika khonapho kutshaya izicathulo abanamabhatonsi but engikubonileyo mina abantu abaningi ngathi beku-uniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi ibhevi yabo ngabantu abatrained
so ubona ngani ngobani bona labo kade betshaya abantu
socha sibili bathi wear ama-uniform yikwe ngikubondileyo mina ngoba amapholisa they were professional abanye bangikhona esihlangane labo ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume le ndlu kade igcwele amapholisa ngokuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya but babho ngokuzimela kade bedlula behamba bebona eceleni so laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapholisa
ukuthi aso basekeli bezanu p f laba okuthiwa ngama-youth militia
kungaba njalo as well ngoba kudala vele koba bekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-yunifomu ungakhangela siyafika inti square ukhona omnye wade umpholisa wade tshaye umbhobho alive bullet akula muntu owenza into zobulema ngobhobho kule crowd enjalo.